sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 27 lwezi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lesisi lisungula umkhankaso wokudinga usekelo lwabavoti kobulawayo phambilini kokhetho lwamabuy elections.
Abantu abaningi bafisa ukuthi bakhwichize njalo bakhwichize ngokufaka uca ebhokisini mhla ka 9 Mpalakazi. Asikabona abantu abakhatheleyo mhlawumbe kuwenzakala kwamanye ama constituents esingawaziyo.
Kodwa abanye bathi kuza kuba nzima ukuthi leli bandla linqobe kukhetho lwama-by elections.
Kuthi ke leli qembu elezana uPF lalo alidleki leli bandla leli kuma-by elections. Lokhu sikwazi kusukela ngo-1980 kuma-by elections izano kayidleki.
Uhulumende uthi imitshina yokugaya amandla kagetsi isilungisiwe ewange okuza kwenza udubo lokucitshwa kwamandla kagetsi kube ludaba lwendulo. Kambe kuza kuba njalo? Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda uphiwa isicoco sokuba yintshantshu yokusakaza lokwethula izindaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lesisi lisungula umkhankaso wokudinga usekelo lwabavoti kobulawayo phambilini kokhetho lwamabuy elections. Ukhetho lolu luzaqutshwa edale luzaqutshwa mhlazi ku 9 ngompalakazi kulandela ukuxotshwa edale lephalamende la kuma kansili kwamalunga ibandla lesisi ngozithi ngunobhala jikelele waleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu. Sixoxe lesikhulumeli sebandla leli kobulawayo umnumzana Swithan Chirowotsa ukuze sizwe okunengi ngomkhankaso wabo.
Bekusungulwa umkhankaso enkulumane kuwadi 23 oqondane lensizwa uBruce Mali Moyo. Umkhankaso lo uqondane lokhetho oluzawuba khona mhla ka 9 Mpalakazi. Siyazi thina ukuthi akula sikhathi nje eside uSengezo exotshe abantu edalele eParliament esitshela uZulu etshela abantu abaningi ezichayisifuba nje yena esithi yena nguye unobhala jikelele we-Citizens Coalition for Change. Asivumi ngoba azizange sibe lomhlangano lapho okwabekwa khona uSengezo Chabangu ukubana yena usengunobhala jikelele. Kuyinto ephula amalungelo oluntu. Siyazi ukuthi thina siyizigqili ngaphansi kweZANU-PF ngoba lapha eZimbabwe siphethe ngesandla sonxele.
Manje njengoba kuthiwa umnumzana Sengezo Chabangu wahamba emthethwani ndaba efuna ukuthi labo ababeqotshiwe bengazancintisa njalo, likuthatha njani lokho?
Abantu abangena ekhetheni njengo Bruce Mali Dube nxa bexotshwa edale eParliament kutsho ukuthi uSengezo uyabe engafuni ukuthi abatsha befunde inhlelo zelizwe, njalo uyabe etshengisa ukuthi yena akathandi ukuthi abone ama-youth abatsha bethatha izikhundla befunda lokho okwenziwa ngabadala. Njalo umuntu uyabe engafuni ukuthi ilizwe liguquke ngoba nxa singasafundisi abatsha ukuthi ikusasa yethu kayikho.
Bona abantu bathini abavoti? Sike sezwa kwengani bakhona bathi bona sebekhathele ngokuya besiya vota abantu beqotshwa. Elina elikhuluma labo bathini?
UBruce Mali Moyo yinsizo eyazakalayo kuwadi 23 enkulumane. Njalo abantu abaningi bayafunga sibili ukuthi bazaphuma besiya vota. Abantu abaningi bafisa ukuthi bakhwichize njalo bakhwichize ngokufaka uca ebhokisini mhla ka 9 Mpalakazi. Asikabona abantu abakhatheleyo mhlawumbe kuwenzakala kwamanye ama constituents esingawaziyo. Kodwa esikwazi thina yikuthi kuwadi 23 enkulumane abantu bayabheja sibili ukuthi bazabisela lo abamvotela bathi kabafuni ukuthi usengezo abanikeze inkokheli bathi bona bazazikhethela njalo umuntu abamthandayo nguye uBruce Emeli umfokamoyo ye kunzima kakhulu ukuthi sikhulume ingqondo zethu umbono wethu emsakazweni ngoba siyazi thina ukuthi asikhululekanga elizweni lethu njalo silokucabangela ukuthi imthethwandaba yethu ingabe ilamatomu ngemva ngasese amatomu ezanupief otshengisa ukuthi kwesinye isikhathi into esiyabe sibona ibalulekile ilula nje kwesinye isikhathi ingagcina isiphica ngendaba zokuthi izanupief ingenisa indaba zombusazwe umthethwandaba so kunzima kakhulu ukuthi sikhiphe imbono yethu esingakwenza ukuthi thina sikuchiye sithi amagqwetha ethu yiwo aseza nika imbono ngoba kathesi thina sibona ukuthi sikhokhelwa izigilamkhuba njalo ukuthi sitshela abantu into eyiyo kuyasihlupha ngoba izigilamkhuba ziyabe zingafuni umthetho oqondileyo ziyabe zifuna ukuthi thina silandele eyabo imithetho ephula amalungelo oluntu
umnumzana Swithani Chirotsa isikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo imizamo yokukhuluma labanye labamanye amabandla azancintisa yehlule kodwa ibandla lezanu PF lisungule umkhankaso walo kuvike edluleyo lapho eliyazise ukuba amalunga edalele Politburo yiwo azakhokhela umkhankaso kusenjalo ingcwethi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Max Mkandla utshele iStudio 7 ukuthi kuza kuba nzima ukuthi ibandla lesi-CC linqobe kukhetho lwama-by elections nxa kulandelwa imbali yaleli bandla
iqembu leli elesisisi leli le-CCC nxa nga behambise kuhle uhambo lwabo basukuma bonke ukuthi bevota bazababisela bona labathi vele bekhutshiwe ngobana bona kabamelanga bedele kumele besukume ngobuningi babo njengakhona lokho babevele bekwenzile bebisele abantu babo kuyenzakala lokho okuqakathekileyo ukuthi izizathu zokuthi laba bantu bekhutshwe kumbe bebizwe kuthiwa ngama-recalls lawa bebizwa ngumuntu abamathi kabamazi bona baza kuphatha njani njalo lakho lanxa kungaba lezigwenxa khona laphana ngoba abantu nxa bethiwa khona bathiwa recall kumele kuphela kuqale kuyiwe kuma-disciplinary hearings hhayi uchi kuphela kuphonga kuthiwa khona kaseyiwo malunga ebandla anti kuyahanjwa kwi-hearing so khona lokhuyana lakho kuyinxwala vele into ye-CCC leyi kayiqedakali ukuthi ikhangele ngaphi ivela ngaphi akucaci kodwa ke ngesukuzwa egudwini phansi lapha kukhanye ngathi laba abanye bafuna ukuyabisela abantu babo bathi bona bazahamba ngobuningi babo kube kanti njalo lithuba le-ZANU-PF kumbe any other party kumbe independent ongangena laye khona laphana encintise sibili ngokuzwayo angawina ngenxa yokuthi inhliziyo zabantu sezenyele ye kuyenzakala ukuthi khona laba be-CCC becine bengayanga vota ngobuningi babo kodwa bangasukuma ngobuningi babo bazaphinda bebisele bona labo inkokheli zabo lezo kade bevele bebafakile kuyabo kungelamehluko laphana kuthi ke leli qembu elezanu-PF lalo alidleki leli bandla leli kuma-by elections lokhu sikwazi kusukela ngo-1980 kuma-by elections izanu kayidleki so angazi njalo ukuthi khona impumelelo izaphuma isithini khona laphana mhlaka 9 xa idate le ingasatshintshwanga ngama-developments abe senzakala njengoba indaba zakhona zisesekhothi
yena uZulu kukhanya esithi sekhathele ngokuthi abe siyavota abantu ababavotelayo basuswe ubona ungani kuzabangela na ukuthi abantu bengavoti ngobuningi
ye uZulu khanya engazani usekhathele ukuthi abantu nxa bevota telwa baphinda belandelwe sebesiyakhutshwa bekhutshwa ngendlela bona bathi bona bazibona ukuthi zicace ngaphi ziyangaphi engubani obakhuphayo pho ke nakhiyana lakho kuyenza ukuthi khona uZulu ecine esenyela enhliziyweni ezihlaleni kodwa ngokufuthelana kwakhona okubonakala phansi kuground kukhanya engazani zindala zombili kuzacaca ukuthi onguye kanye ngubani kukhanya engazani kumi njalo kuground lapho so lathi sizabe kele sikhangela ukuthi kuyabe kuminjani okukhona ukuthi la uZulu angazanyela nje inhliziyo kambe kwenza ama rights akhe tshengisele ukuthi vele yena befunani bona ngazani lapha zindala zombili
lo ke ngumnumzana Max Mkandla ocubungula ezombusazwe Uhulumende uthi imitshina yokugaya amandla kagetsi ezigaba ezithiwa Unit 7 lo Unit 4 isilungisiwe ewange okuzabangela ukuthi udubo lokucitshwa kwamagetsi kube ludaba lwendulo. Kodwa ingcwethi kwezokwethulwa kwamandla kagetsi umnumzana Joel Gabuza olilunga njalo lebandla le-CCC uthi kavumelane lohulumende ukuthi udubo lokucitshwa kwamagetsi soluphelile. Udaba lwezesa lapha sizwe ukuthi kubana isilungile imitshina yakhona sokuzaqalisa ukuba ngcono ukucitshwa kwamagetsi. Ungathini wena ngakho?
Ngiyabona elizweni elikhululekile ngemodeli wonke wonke amazwi akusela nto ukuthiwa amagetsi acitsha. Elinye i-generator lingacitsha, elinye sitekova vela abantu abafanayo bezibebona ukuthi amagetsi ezahamba. Okungcono mina ngikuboni ngoba kati umuntu ebhinga awukala amagetsi abantu barana ngama-generator, so okungcono bakhona asiwuboni. Amagetsi asilawo.
Kodwa siyezwa phela uhulumende uthi yena imitshina yewange isilungile. Asoze sibone na kusiba ngcono.
Ubungcono bakhona ukuthi umuntu ebe namagesi ngesikhathi asifunayo sonke isikhathi. Hayi kona ukuthi amagesi akhanye isabelwa abantu. Iphelikile akufanananga obe njalo vela sifake sikhulume ngakho. Anti yabona kudala khangela ngama-1980s sikhathi ilizwe lethu. Wawungakazuzu wakuyezona ukuthi amagesi ahambile. Kakazi hayi nakazi ehamba amagesi hayi kuthi ingahamba abantu bemanga ngetekhnisi yabo sekhona. So amboni ukuthi kuzaba nomentura ngoba sike sakuzwa lokuthi amagesi asiza kuba ngcono kumbe sekuzeka ngani this but asiboni netoti.
Manje ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe nguhulumende ukuze amagesi angahlali ecitshwa njengalokho kwenzakala?
Yabona ukuthi igovernment udlala ngengqondo njalo. What the government must do that is a panel of engineers to the plan of the right growth rate, the economy, the Indian. I'm a better off now, my name won't get on. I'll call around, my name won't get on. Then what we do to plan, when I'm a project, I'm a name. I'm an independent power producer, running for my license with about 2,000 megawatts. But the world, they're only about 15 megawatts. I got to be 15. Also ngikhosi konke lokhu kupho ngukhulunywa nje ugwayisa ngani supposed to have isani yamagesi isikhangele ngani batoka goji kumbe sekule 20 years lokhu kukhulunywa ngakho akula ethi akube namagesi aserious ngoba ikholo abakhuluma ngayo angizaphela but we need sustainable amagesi azaba ekhona sonke isikhathi ngingirayithi kulezula kula ethi.
Ah, okay. Lo ke ngumnumzana Joel Gabuza ingcwethi kwezokwethulwa kwamandla kagetsi njalo elilunga lebandla le-CCC. Intatheli zindaba yestudio 7 uEzra Chisa Sibanda uphiwe isicoco sokuba yintshantshu yokusakaza lokwethulwa kwezindaba. Usibanda ube ngomunye wabaphiwe izicoco ngomgqibelo embuthaneni owenziwa ngeminyaka yonke oyiRoyal Bulawayo Arts Award. Ake sizwe ingxoxo esiyenzelo Sibanda.
Ngithanda ubonga uZulu wonke abalaleli bangilalelayo emsakazweni abangilandelayo kumakhasi okuzilibazisa ngalesi sicoco ngisiphiweyo kungenxa yabo ukuthi nginqobe ngithole lesi sicoco esokuphiwa ukuba nguye ke umuntu ophumelele udlula zonke intatheli ezindaba lokuba ke umuntu osebenze kakhulu kulezi zokusakaza. Njengomuntu osebenze kulezo ke intatheli zindaba lokusakaza kweminyaka engamachumi amathathu adlulayo babone usebenza kwami obana ngisebenze lokho ngikusimo esigaba esinye ngingehli ngingehluleki kodwa lokho ngiziqansa ngisiya phambili ngisebenza ke into ezifuna ukuzwa yiwo abantu bathi bathanda ke singathi ke intatheli zindaba kumbe ngumsakazi owatshela izinto eziqiniswa ngaso sonke isikhathi ohlaziyayo hayi lo ke olo olandela ke elinye ukhohlo bathi ke ukusakaza kwami ngimela iqiniso njalo le ndaba zami engizikhiphayo izimele yiko kwenza ukuthi bajabulele ukuthi bangikhethe.
Kukhona yini ongakutshela intatheli zindaba ezisakhulayo
ukuthi izenze njani umsebenzi ukwenzela ukuthi lazo zibe lesisindo njengawe kumbe ukuthola ezisicoco.
Kuntathele izindaba ngithi mina ongalandeli ukuthi ubani usakaza kanje uthatha indaba zakhe kanje, thatha izindaba ngendlela oyiyoyona nesipho leso olazo uzenzele ngendlela oyenza ngayo, hayi ukuthi ulandele ukuthi ngifuna uba ngozibani, ngifuna uba njengozibani, njengozibani abantu bakuboni. Bathi ke bese benanzelele labakhetha ukuthi ke igama lami lolu as a Jesus Banda luke laba yilo lokho elihlele liphezulu njalo liyaphezulu likhuphuka. Bathi ke kwenza ukuthi bathi ke hayi ke umuntu okhangelelwe ngabantu othandwa ngabantu ke ikakhulu kobulawayo lemathiwelelende as a Jesus Banda.
Alo ke Ezra Jesus Banda intathele izindaba ye Studio 7. Ngoba manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba lobulembo lezimlive.com lilodaba lokuthi umongameli wele Sierra Leone umnomzana Julius Maada Bio usefake ilizwe lakhe esimeni sokungahambi-hambi i-curfew kulandela imizamo yokuhluthuna amandla ngabanye abebutho asebebotshiwe. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umanyano wamabishop esonto yeRoma usuveze ukuba ukuxotshwa kwamalunga edale lephalamende awebandla le-CCC sokungenye indlela yokuhlukuluza uZulu. Uma manje sengidedela imuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani bantu be-Studio 7? Mina ngiyaphila i-Studio 7 and nikhuluma no-Petro lani kulani i-Bed Bridge. Bengicela ukuthi nami ngiphawule namhlanje. Bengithi khona bengiphawula ngale ndlela okokuthi khona laba sesikhathele mani ngoshabalala nge-Triple C nge-ZANU-PF. Kunini kukhulunywa ngakho? Ushabalala nxa kodwa waxosha abantu bafowethu, ushabalala la uyenza i-right ya kanti la uqhuba amatobhaki. Naye i-Triple C la iqhuba amatobhaki, i-ZANU-PF la kwa matopa. Sesikhathele ngokuhlala sisizwa amatopa, hayi ungakhulunga ngala amanye amaphathi. Kusho la amanye amaphathi ongakhulunywa ngayo amaphathi right ye lawo. Lezi okuhlezi ukukhulunywa ngazo ngezamatopi nje. Shabalala Triple C ZANU-PF. Yiwa amaphathi obugebenga wona la okuhlela ukukhulunywa ngayo. Wona la o Triple C yanabo oshabalala labo nabo ZANU-PF. Kunini kodwa akuyeliye kusenzela bo amatopi lapha. Liyeke nje ukuhlala listela ngamatopi. La amaphathi kusho la ongakhulunywa khulunywa ngawo wamaphatha right ke la. Ayi mina angisupport iparty, ngiyaxolisa lapha, anginaphathi engisupportayo kodwa ke ayiliyele sixolile nabantu ohlalele ukusitshela sisitshela ngani ongani mhlawumbe linalingcono la alikho ngcono lonke likusho ubugebenga bayini nje kuphela. Hawu
Studio 7 yalibingelela lonke. Mina ngibona ngani sisisila kokulohlupho kupresident wethu bona bangabopha isizwe iwamaphila khona pana ebandleni lethu. Iwolo kuba ngodictator. Sicela bakithi tikunazelele khonokho. Zonke lezi zinto ezenzakalayo mhlawumbe ziphehlwa yikhona lokho kuba yidictator kwakhe. Umbone ngani ukuzasihlupha. Akunazele sibi. Hawu. Ngake ungumfana omncane sibili kodwa hayi ufuna ungani uba le ngqondo zokuba dictator. Asuke kikhonokho.
Kunjani msakazi? Kunomunye umama okwakhuluma lana emsakazweni athi yena amashona ngeke azanikeza amaNdebele umbuso. Ithi ngimtshele ngikutshele something mama. AmaNdebele ahlakaniphileyo awudi awudingi umbuso weZimbabwe. Ningabusa liyovusa umgabe nabomboyane handa osekuruka gubi kusiya khona nentshintshane kuze kube uJesu. AmaNdebele ahlakaniphileyo angeke abe nendaba nakho lokho. Thina sifuna nje uzibuse, sizibuse, sizenzele okwethu emaNdebeleni. Ngibuhlungu nje ngalamaNdebele alokho ebhize egijima ngenza kwabochamisa neZANU-PF. Uzuza umuntu omdala esithi mina ngiyazifela ngochamisa. Hayi maNdebele ake liphaphame. Vukani maNdebele. Ngiyabonga msakazi.
Yeah, kuStudio 7, kuStudio 7. Mina ngilombuzo lapha ngoba uChabanga. Ukuthi kanti uba uChabanga njona ethi udilunga le ze-TPC elinamandla okumisa amanye amalungu ey'nkokheli enkulu ku-TPC. Sibona abantu be-TPC laphana abaningi bayathundwa, bayabulawa, benziwa zonke izinto ezibi. Asikaze sizwe ikhomenti yakhe yena uthini ngalaba abantu ababulawayo ezimfeni ngabonakali kuhamba njani kahle kahle. Into esifuna ukuzwisisa kwamntu athi okwenza angatholakali ezimfeni kumbe engazwakali ukukhulumisela abantu ababefeni kumbe engalansolo nje ukuthi anto yindaba yokubulawa ngalicathiswa ngale ndlela. Yikho lapho engifunguzwa khona kwami ukuthi angazi ukuthi umbuzo labo ungafika njani endleleni zakho uba kushabanga laphana. Angazi ukuthi ungafika njani endleleni zakho ukuthi naye aphendule athi ukuthi kade uthini ngala abantu abatshontwayo ababulawayo elizweni elikhululekileyo. Ilizwe angithi kuthiwa likhululekile kodwa sibona abantu bayacatsha elizweni elikhululekileyo.
Sanibonani, sanibonani nonke abestudio seven. Ngiyanibingelela yimi u-90 old year. Ngithi mina kanti laba bantu mabesithi iparty yabo ithandwa ngabantu bonke eZimbabwe yikho bebusa ngoba bathandwa ngabantu bonke. Kati ifazi bancediselani ama-CIO konke lokho kungabantu okubancedisayo kubancediselani. Kati ngubani umuntu owathi enomuzi wakhe akhalele ukuncediswa uyabe anti ukuncediswa yikwehluleka. Uma usehluleka kumele uncediswe. Yikho bedala abantu ababancedisayo ngoba bayehluleka njalo bayakwazi ukuthi abantu ababathandi ngoba ma abantu bebathandi uyakudingelani ukuncediswa. Uma ibhasikili lakho lilungile lingapontshanga uyakudingelani isorijin anti kumele ugade kuphela uyefika esitolo.
Sanibonani, sanibonani Studio 7 igama nguVusumuzi wahadele. Mina ngicela kuphela abantu bangakithi ngaphasi bombane zibe yinto one kuphela into engiyifisayo empile nyami mthandi wamathebeni bebambane be yinto one beke ukusaphotha into zempumalanga le hlanganeni kuyahlala kubusani bempumalanga njalo kuphela hlanganeni oma-political party ngapha kithi emathebeni ayi hlangane be yinto one ukuthi wonke umuntu ongamathebeni evotele iport e-one ngapha kithi emathebeni hayi uhlala sikhuma abantu bale mpumalanga yonke into yibo yonke into yibo siyayixabana manje yibo asiyekeleni izinto zempumalanga lezi sibumbaneni thina ngapha sibe yiparty e-one hayi ukuke sixabana kanje uze umndebele u-two umndebele umndebela ukhuluma umndebele kuthini lokhu akula nto esiyenza hlanganeni sibe yinto one sibe yimbumbe kuphela into ezosisiza uma singuphila kahle thina abantu bangakithi ngamathebeni hayi lokhu lusaphatha amaphatha entshonalanga le hayi la maphatha ngapha kithi ahlangane ebe yinto one.
Studio 7 njani awu kanti la abantu bezanu lapha bathi abantu be-TPC babulalana bodwa bakuthatha kuphi izanu PF vile niyazakala ukuthi vile yona ngiyokubulala abantu so ngesikhathi segugura hondi ibulala abantu namanje lokhu sababulala even bona bodwa babulalana phakathi khona phana kuzanu PF so lokho ukuthi i-TPC ibulala abantu bakuthatha kuphi abananhloni abananhloni shu abananhloni ha la bantu bezanu PF hayi ngambona ukuthi basesenenhliziyo ezinjengezabanye abantu sebenenhliziyo zensimbi straight
sanibona Studio 7 ngibingelela nonke balaleli wokuqala nje sacela imigwaqo nebhedlela kuye kuyekwe nje indaba ophuge nosengezo into engasize ngalutho kokuqala nje sacela kulungisa ibhedlela kulungisa imigwaqo nabo labo lokho befuna ukuvotelwa befuna ukuzenza abantu ngamagama ethu okokuqala nje balungisizwe kuye kulokhulunywa indaba yabo engazukusiza ngalutho.
Studio 7 salibonani salibonani eyi asazi noma kungenzeka kube yinhlanhla ifundo le yami irekhodi ngoba hayi kunini amsho seyi-1000 ama-meseji sihlala sithumela ngitsho ukuthi afunde. Mina ngifuna ukuphawula ngalo baba lo kuthiwa ngu-Angleton kuthiwa ngu-Angleton Sibanda lo baba asazi noma uphilile kuhle ekhanda indlela akhuluma ngayo le egxeka ngayo i-TPC ulimi lwakhe siyaluzwa lugobile ma ezakhuluma ngokuthi yena sengezochabanga ukhuluma ngokudelelwa emathebeleleni laba abarikhole emashoneni-ke ngapha emathebeleleni hhayi lo baba akazama ukuphila kuhle ekhanda nxa kuthi yena sele problem akahambe engutsheni le ayohlala labanye bakhe abangani abaphilanga kahle emakhanda ngoba into ayikhulumayo le ayivuthwanga noku uyazwakala nje fongokuhlanhlathi igange ngena igange siyale.
Studio 7 ile njani liyaphila yini bantu hayi ilanga yeke liyeke likulitshisa ngibona lisezotsha liwatshele isibili ukuthi hayi ilanga lizaba sezobatshisa ibona izulu angeke line bebulala abantu ngalolu hlobo licabanga ukuthi unkulunkulu kuhambeni uyathanda shu angathi le odio yami ingafika kumnanka vela ngeke line izulu lidlala izaba swaswatha sibili bebulala abantu ngalolu hlobo abantu igazi labantu likhala unkulunkulu ebhekile abantu bakhe bebulawa angathi kubulawa inyoni kubulawa umphefumulo womuntu kubeke sekuthiwa ye kuyatshisa ye ugawule ekhala ethi kuyatshisa ye kuthinithini ye izulu ye kuya
yafiwa kuzafiwa vele uNkulunkulu kafuni into abayenzayo caba ukuthi bayenza into enhle kade babulala abantu nini nini kutsha uNkulunkulu kabanika izulu izulu angeke line ngeke line uNkulunkulu ebona igazi lichitheka ngalolu hlobo izulu liyigazi lelo abalichithayo uNkulunkulu wenza umuntu ngofanekiso wakhe laba abantu ababulala abacaba ukuthi uNkulunkulu uyathanda ebona abantu bebulawa abantu bekatshwa bebekatshwa ngezindemba bekatshwa uNkulunkulu kuthiwa khona ayivume kuphela nisi izulu lakhe yini uNkulunkulu laye usinika izulu uma engabe ejabulile kodwa le ndlela eyenzakalayo eZimbabwe eyenzakalayo kubulawa abantu abangalacala igazi lichithwa akulazulele abazalibona ilanga leyachisa silibayacha bafrayeka yabonga Studio 7 lidlulisa imeseji le kugawule nomnyangako.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Kwezemelika, ukhetho lokudinga umongameli welemelika luzenziwa ngomnyaka ozayo lukhangelelwe ngamehlo abomvu ngabamazwe achiyeneyo kulandela ukukhokhela kocwaningo okwenziwa ungumnumzana Donald Trump wake waba ngumongameli welizwe. Kambe uzanqoba na umongameli Joe Biden umnumzana Trump? Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele olandela izombusazo welemelika umnumzana Tim Muringai.
Esizamele sikubone is ukuthi i-economy ye-America yabihamba njani ngoba yikho kuqakathekileyo mase sikhuluma ngama-elections ka-2024. Okwakathesi abantu ngathiwa bayadubeka ukuthi badinga izimali zokuthenga izinto ama-basic commodities lokufaka labo i-petrol ekuhambisa izimoto zabo lokuyenza extraordinary things ngezimali eziyabe zikhona in the market. Okwakathesi ngathiwa izinto zonke zi-tight but imisebenzi ikhona and kungathiwa kule peace in the country akusela kuthethisana esasikubona laphana uTrump ekhona lokuba toxic ngantho udlephana ngendaba zepolitiki in America. Ukuthi abantu bazamsekela for 2024 ngiyebona ngathiwa uTrump le base yakhe vele engasoze itshintshe noma kuthwani. Samuzwa laphana ngo-2016 ekhuluma esithi engadubula umuntu ku-New York 5th Street vele akula muntu ozambopha. Baye ke bahle bathi hayi umuntu yena lo odutshilwe ngoTrump uyabe we-wrong. So he's very confident nge block yakhe nale ukuthi vele izamsekela noma sokunjani ukuthi bazakwanisa ukuba more than abaka nomzana Joe Biden next year yikho ongathwa kuzaba lenkinga khona ngoba siyakwazi ukuthi iAmerica ama elections I decidedwa ngama independents and suburban women and educated college educated women ibaba ngantha they are the deciding factor. So kwakathesi sabona lapho esihlala khona eOhio ama educated women lama suburban women ahamba lama Democrats. So a year before election ya next year angkwazi ukuthi kuchoni khonoko ngoba babe fake izinto ze abortion. So yindaba engathiwa yayi idonsela abantu abanengi democratic ideas.
Sibona kusenzakalani lapho ukhetho soluseduze kungaba labanye yini abangancintisa abantu abangabakhangelelanga abangaphuma kubandla lama Republicans kumbe elama Democrats kumbe umnumzana Trump singabona kubunguye onganqoba kumbe ongangena kuma primary elections ukuze ancintise kukhetho njalo kungahamba njani la
mina kuma Republican ngibona ma uTrump engabotshwa ngendaba zakhe ezingenayo next year lapha bangamkhipha ukuthi angabe hi representative ye Republican Party. Ngibona two scenarios, either uzahamba njenge independent athathe ama votes ama Republican and then mina mbabona ku Republican Party ngantu abazithulele. Mina mbona u Liz Cheney lo Paul Ryan iba ngantu angama dark horses engibabona. Kuma Democrats ngibona u Gavin Newsom u governor we California lo governor we Colorado u Hickenlooper bona laba bayi two and then The other dark horse engiyibona uma Democrats uHillary engaphenduka to surprise everybody.
Hello ke ngumnumzana Tim Moringai olandela izombusazo wele Melika ubekhuluma icingweni le Studio 7 engapha kwele Melika. Hayi isikhathi iso esesidliwe ngumangoye. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silazo ezinye njalo ntambama ngo 7:30. Igama ngo Chris Gande.